uNkulunkulu wami size siphumele egcekeni inkosi inkosi yamakhosi uNkulunkulu lomusa uNkulunkulu wezintabeni isandla esonayo lapha esideliyela abantu ababulawa kabuhlungu kangaka siphumele egcekeni mlimi wami uyacela akungaqhubeki usenzeni sihloniphe njani abantu abafela mara sibahloniphe sithini kazi kanti sonani kuleli lizwe kuyini esekunile kakhulu ukwenza ukuthi size senziwe kanje kuyini inkosi yami uNkulunkulu wami cela ungizwe ukukhala kwami ukuthi size sikhanye isandla lesi sezinto zenezi into ezokugama izingaka shoko ayisikho lokhu ayisikho lokhu ayisikho asiwo muntu wakithi lokhu hawu kanti kwenze njani hayi hayi mani
kuyenza into enje umuntu omufi kunakuzwembi ithatha isawudi yala sawudi elithele phezulu esiqondo esivulekileyo ithele i-asidi phezulukwesilondo esivulekileyo khathesi kuthe wathatha isipikiri inkalata esipikiri sisiti wasibethela enhliziyweni zethu wasibethela enhliziyweni zethu kuthiza ukuthi ungakhulu ukuthi sizakwenzayo khathi sonani sonani silivulekile sihloneke emhlabeni alothi kwini osakonayo sibile ukuvulekile hayi mani hayi a ingakwenza sio anti ungakwenza sio ma
umbona
ubaba ofele pararenyato
umbona lo
zana matha tifdrilala bathi tabanya matha aphele ngala bese ngabona ukuthi into
ezinye yazi into eyenzakala lapha ingcekeza into eyenzakala lapha idoti ihlazo inhlamba uyawazi inhlamba le inhlamba phezulu kwaba kwabantu bakithi lapha kambe sizama ukuhlonipha abantu bakithi sikhalela abantu bakithi ababulawa njengempukane ababulawa njengamahuhu njengoba kwathiwa singamahuhu umuntu eyikwenze nje kuyini khona umuntu wanalo isigugurawundi lesi akula muntu eyenza sengaphandle komuntu wegugurawundi kubi lokhu kubi akusiyo nto yenziwa ngumuntu opheleleyo ukuthi phezukulahlekelwa silahlekelwe kangaka ngabantu bakithi bengala macala khanesi kuyekwenziwa so kuyini khonoku kuyini hayi khona mani le nhlamba le akumelanga ukuthi kwenzakale so abantu benkosi siyafakakafakwa ebheshi likazulu liyazama imizamo abantu benkosi bayazama imizamo ukuthi sikhumbule abantu bakithi ngapha siyadelilwa nhlamba le nhlamba yabona akumelanga ukuthi akuhamba so balale njani abantu bonaba khonapha balale asuke babathula abantu labo ababulawa kabuhlungu kanje kanti kwathiwa singamahuhu cockroaches khangele kodwa ngifunga ngiyafunga mina ngifunga ubaba wafele epararenyato sizaze sibe wazi isiloku isisuka sento le ukuthi kade vele kuyini ubani owenza khona usana akungeke ukuthi kufakwe lapho sasa next year 2 months time sokugijiwa why akuyenzi